VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask. Imask inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane.
Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyene beligcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown. Abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-mask nxa bephuma ezindlini.
Asikholwenge kulokhu ukuthi kuze kuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions imele kamayinikeza imali. Yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi ifuneyenza i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu.
Elemelika namuhla lithi linikeze eleZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Abe-World Health Organization baveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili ese-level 2 e-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye, i-3,529,408. Phakathi kwalelo nani, iMelika ilabantu asebedlula isigidi 1,159,245. Kuthi asebebulawe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 248,025. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebesedlula isigidi 1,159,102. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane lane, 44,483. Asebefunyenwe beligcikwane le-coronavirus njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye, 1,801. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili lengxenye, 14,921. Ingcwethi kwezemithetho lakwezempilakahle zithi uZulu kumele azame ukulandela iziqondiso zesigaba sesibili se-level 2 ye-lockdown ezithi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini kodwa begqoke izembatho ezivala ubuso ama-mask emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula womkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho obekwe nguhulumende uthi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini, ikakhulu labo abaya emsebenzini labalokuqakathekileyo abakwenzayo edolobheni, kodwa ukuze benze lokhu kumele bagqoke ama-maski. UDokotela Gary Shaba uthi abantu kumele balandele iziqondiso lezi ngoba zisenzela ukulondoloza impilo yabo.
Ngokuba ku-stage 2 wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle kubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo mamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Umeli webhinga edayela ephalamende, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uchasisa lomthetho
ukuthi umuntu angabonakala engagqokanga imask edolobheni ngalesi sikhathi lo muntu kuyajeziswa ngefine ye 36,000 kumbe ukuba sejele umnyaka owodwa. Okwakuqala wothi ke ngikhulume mbijana nje ngama fines kanye lesigwebo sokuthi umuntu uyakuyejele kumbe akayejele. Nxa ngukhangele khonokho vele ngumsebenzi wedale leParliament ukuthi khona lilungise umthetho bese lisithi umuntu angehluleka ukulandelela lo mthetho lo muntu uyajeziswa ngayiphi indlela.
Okugcizelwe ngummeli wenkulumane edale eParliament umnumzana kucacaphulu.
Instructor instrument 99 le ithi ifind yokwehluleka ukugqoka imask ngu 11-12 ngibona ngazani ungakhangela usection 50 Republic Health Act okuyiyo evumela uminister ukuthi enze ama regulations le order enale esikhuluma ngayo ukuthi uminister kumele aphe ifine efika ku level 8 kuphela. So ngokupha ifine efika ku level 12 uminister ngibona ngani wephule weqe umthetho njalo ngibona ngazani indaba le nxa ifika eParliament iParliament izayala.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Nkosi yabo Sivanda uthi lomthetho uzanceda ukuba abantu bangathelani lomkhuhlane.
Uma sikhangelane lomthetho lo siyajabula ngoba vele yiso isinqumo okumele uhulumende asithathe ukuba abantu bagqoke lolu phawu lwe-face mask.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Regina Ruiz uthi ama-mask ayadura kwabaningi kwele Zimbabwe.
Ama-mask ayadura kakhulu, sinayo imali yakhona kasilayo, lawa angozuzwe lawa angaqedakaliyo. Siwabona ethengiswa ngama-20 pounds 30 pounds khonapho kusiya ngayona leyo olayo. So thina sesiyenza okokuzilungisela lawa wendlini kodwa sikwazi ukuthi iziphathamandla ziyawavuma yini kumbe usuzathi suhambe usuyigqokile ugcine sihluphana labakhulu bakhona sazi.
Izitolo ezifana nabo OK le Pick n Pay namhlanje bezingavumeli abantu ukuba bangene bathenge bengela amamaski. Ukuthi amavinkili amancane abengakudingisisi lokhu loba nje abezempilakahle besithi kunganceda ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abangamajumi amathathu lane 34 kule nkuthazo yokuba uhulumende aqhubeke ehlula abantu ukuze labo abalawo bengawusabalelisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Elimelika namuhla lithi linikezwe eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola $3 million enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Umbiko lo wethulwe isigodlo seMelika elizweni sona esigcizelele ukuthi imali esiyiphe eZimbabwe ukulwisana laleli gcikwane isifike izigidi eziyisithupha. Ukunyanga ezedluleyo eZimbabwe lithole imali kanye lempahla zokusebenzisa kunhlelo ze-coronavirus. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi ukhuthaza amankampani ukuthi ezihlolele izisebenzi zawo igcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Amazwe akuzamayo ukuthi njengoba sesiyi-global village and abantu besuka kulizwe elithile besiye elizweni elithile, for example abantu bayasuka eZimbabwe baye eMelika njengokusho ukuthi eMelika yiwe enikeze isipho. Amazwe la azibhekele wona ukuthi kuvikelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane ubuye ubuyele futhi ngenxa yama-conditions amanye amazwe. So injongo ukuthi kuvikelwe umhlaba wonke jikelele ukuthi into le ingabuyi futhi imemetheke ibe nkulu. Yebo, kukhona inhliziyo enhle entweni ezifana nalezo ukuthi umuntu uma ekunikeza ulutho ukunikezela wena ukuthi uyakusiza ngoba uyakuthanda. But siyazi ukuthi endabeni zezempangazwe nezobudlelwane zamazwe kakhulukazi kubhekwe khona ukuthi kuvikelwe ukuthi if kulimaza iZimbabwe kuzomemetheka futhi kubuye lomhlaba wonke. Kodwa-ke endabeni yemali ukuthi izosetshenziswa ngemfanelo, hayi, lokho ngeke vele sibe kwazi ngeqiniso. Engizokukholwa kodwa ukuthi ilizwe elifana ne-America uma linikeza iZimbabwe imali liyake lizozama ngazo zonke indlela ukuthi eqinisweni leyo mali iye kulokhu ethe ifisa ukuba isetshenziswe kuko. Asikholweke kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions i-America uma inikeza imali yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe ekanje, sifuna futhi ukuthi if niyenza i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu. Of course iyakwazi ukuthi abantu ekugcineni bagcina be-create even nendlela zenezo zoku-accounta zaba yilezo zokuntshontsha futhi. So ngeke sibe iqiniso lapho akulo ngaphansi sandaza kade amina ngiyazi imali lezo sitshenziswa ngendlela. Ngeke, ngoba siyayazi ihulumende yeZimbabwe ukuthi ikwisimo esinjani. So ngeke kube khona ongathi yena hayi neqiniso zisetshenziswa ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthi amakampani kumele azidingele impahla zokuhlola abantu, ama-testing kits, izisebenzi nxa sezibuyela emsebenzini. Singathi imali le evela kwamanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ayeneli yini ukuthi uhulumende athwale wonke umthwalo?
Wele amakampani ukuthi azidingele imitshini yokutesta, bekufuze ukuthi ikhangelele vele ngoba iZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyawasenga amakampani, ungumkhaza emakampanini.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namuhla siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule sihlobo, ngenxa yodubo le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane liziphiwa ngu-Praxis Jeremiah. Abantu abangaba zinkulungwane ezintathu lengxenye 3500 abangela mizi abahlala emigwaqweni edolobheni le-New York khonapha eMelika babikwa sebengezelelwe inhlupho abavele bebhekane lazo empilweni ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19. Njengoba bengasela lapho abangagezela khona, izakhiwo eziningi ezisetshenziswa nguzulu zivaliwe ngesikhathi se-lockdown. Owasebenza okweminyaka eminingi ekongeni izigulane lapho zithwalwa ngemota yezigulane i-ambulance, u-retired Colorado paramedic Paul Carey obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus ngemva kokuza edolobheni le-New York ukuzoncedisa ukulwisana lokuqhamuka komkhuhlane lo engaholiswa evolontiya. Unikezwe inhlonipho yeqhawe, isidumbu sakhe singakathwalwa yindizamthina sisiwa lapho adabuka khona eDenver esigabeni seColorado khonapha eMelika. Kwele Angola, lanxa umongameli Joao Lourenço eqhelise iziqondiso zokuvalwa kwelizwe kuze kuyefika umhlaka 10 yona le inyanga kaNkwenkwezi, leyi i-lockdown isiphelile ezigabeni ezilishumi lasikhombisa 17 lapho kungatholakalanga khona abantu abahlaselwe yi-COVID-19. Sizigqiba-ke lapha iindaba zethu ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphazamiseka kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni enjengabondingindi leminye. Ngalesi isikhathi ohulumende bemazweni amaningi sebeqakathekisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu ezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaze abazali ukuba loba besebunzimeni be-COVID-19 bangayeki ukuyahlabisa lokuthontisela abantwana imithi yokubavikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu emakilinika aseduze labo njengenjayelo. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo, iJohn Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elnor Shelley uchasisa imikhuhlane abayivikelayo besebenzelana lohulumende weZimbabwe.
Ilunga leli lincedisana legatsha lezempilo kahle yabantwana eZimbabwe. Sihlaba amajekiseni awokuvikela imikhuhlane yabantwana. Imikhuhlane le enjengofuba, i-TB, amaketane, lakho esithi tetanus, ukugogeka, i-poliomyelitis, lo mkhuhlane wesihlabo, i-pneumonia, lokuvuvuka kwesibindi, lokho esithi hepatitis B, isihudo, lesi esibangwa ligciwane le-rota, le-rotavirus.
Unkosikazi Shelly wengeze echasisa ukuthi abantwana bavikelwa njani kule imikhuhlane.
Abantwana laba sibanika amajekiseni beqalisa ukuzalwa siba okuvikela ufuba baze bafike iminyaka owodwa lesithupha 18 months.
Uchasise njalo kabanzi ngohlelo osolusungulwe nguhulumende lokuvikela abantwana abangamankazana kumkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Kodwa ku-government useqalise njalo ukupha abantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-HPV eyilo elenza uvukuzane yomlomo wesibeletho. So leli ijekiseni liphiwa amantombazana ezikolo aku-grade 5 lalabo abangekho esikolo abeneminyaka elithumi.
Ngomkhuhlane wegciwane le-COVID-19, unkosikazi Shelly ukhuthaze uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Kulomnyaka sizaba lenkinga yokuthi sesilomkhuhlane lo omutsha ofikileyo owe-COVID-19. Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni wokuvikela, kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona ikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. Umkhuhlane lo uzakwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla. And amajekiseni la esipha abantwana angehla, imikhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka. Lingayekeli ukuhambisa abantwana ukuthi bayehlaba amajekiseni wabo okuvikela imikhuhlane.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, uDokotela Solwayo Ngwenya, laye ugcizelele ekuthini i-COVID-19 ilakho ukuzaphazamisa uhlelo lokuhlabisa lokuthontisela abantwana.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Omama bayaswela ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana. Silethemba ukuthi ama-lockdown la azaphela ngesikhathi esizayo, abantwana bazuze ama-vaccinations bengakahlaselwa imikhuhlane yona le ehlasela abantwana bangakahlatshiswa ngama-jekiseni.
Ilunga lekhomiti yezempilakahle edalele ephalamende, unkosikazi Chelesile Mahlangu, ukhuthaze omama ukuba bengayeki ukuyahlabisa abantwana kanye lokubaqalisa emakilinika wonke avuliwe ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19.
Njengoba siphakathi kwamanye womkhuhlane lo COVID-19 ngithanda ukulixwayisa ukuthi singalibali phela ukuhambisa abantwana esikalini kuyawoya lokuyahlatshwa manje lafanele singakhohlwa bomama ukuhamba nje ezibhedlela leweyisa abantwana bahlatshwe bathontiselwe.
Idolobho lakoBulawayo lilamakilinika ekhansili angamashumi amabili lanye wonke avuliwe ngesikhathi lesi se-lockdown. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule imibiko ithi ikhathazekile ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantwana abaningi belakho ukwehluleka ukuthola amajekiseni okubavikela imikhuhlane ngoba amazwe amaningi ikakhulu e-Africa ebhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njoba nje kulamabhizimusi amaningi avunyelwe ukuqala umsebenzi lamuhla kwele South Africa, iningi labeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha, ezokuzithokozisa, lezokuthutha bakhala ezimathonsi njengoba la amabhizimusi elokho engekavunyelwa ukusebenza. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Kulezisebenzi ezidlula isigidi 1.5 million ezibele emsebenzini kwele South Africa lamhlanje ngemva kokuba ukwenqatshelwa kwabantu ukuphuma ezindlini ngenxa ye-coronavirus kwehlile kusuka kusigaba sesihlanu kwaya kwesisine. Kodwa-ke izalwane zeZimbabwe zikhala ezimathonsi. Iningi labeZimbabwe laba basebenza endaweni zokudlela lasemahoteleni. Kodwa-ke phansi kwehlandla lesine, indawo zokudlela zivunyelwa kuphela ukupheka ukudla kuthunyelwe ezindlini. Lokhu kuthiye izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezihambisa ukudla ematafuleni zingela mvumo yokubuyela emsebenzini. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu uthi lokhu sekubathiye bengazi ukuthi izozala ngomoni.
Ngathi mostly nje abantu bangaphandle abaningi sithwele nzima kakhulu 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 because impilo yethu isemarestaurant and i-restaurant survive ngeday to day imali engenayo. So nxa sivalile nje amarenti ama-TV omele abhadale ukudla asikwazi sophila ngayo nabantwana ekhaya le ma kungenzeka izikolo zivulwe ngama-school fees afunekayo ama-transport money ziphumela nje okungela income ebuyayo.
Ngakolunye uhlangothi iningi labeZimbabwe laba abasebenza kumabhizimusi okwakha labo abazokuqala kusebenza njengoba kuvunyelwa kuphela abenza imisebenzi yokwakha ephuthumayo nenhlelo zokwakha zikahulumende. Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Butho Mpofu uthi le yinto esibathiye bengazi ukuthi bazaphila njani.
Ngiphatheke kabi kakhulu ngoba masithanda ukubheka thina uconstruction makuthi January, February, March akuzona inyanga ezinhle vele yithi. So siyaqala ukungathi siyahlumanyana makuthi April, May bekuzoba kuhle kakhulu sivulelwe sisebenze. Uma singasavulelwanga hey sesiyophatheka kabi kakhulu kodwa kungekho esingakwenza.
Iningi labeZimbabwe laba osekudlule inyanga bevalelwe ezindlini bathi abasela kudla imali yemithelo yezindlu kanye le mali yokuhlawula izikwelede zabo ezitolo. UBheki Malinga isizalwane seZimbabwe osebenza ngezokuzithokozisa ezibalisa imiculo. Le yinto enziwa ngamakhulu ezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kodwa-ke abaculi kabavunyelwa ukubuthanisa abantu bebathokozisa. Lokhu umculo Malinga uthi sewubadlisa imbuya ngoluthi.
Sivele savaleleka sisakwazi ukuhambisa umsebenzi wethu ebantwini. Asisakwazi ukubonakalisa umsebenzi wethu ebantwini ngoba lakumaphephandaba kukancane ukuthi sitholakale lakumabonakude. Piracy ihamba ikhuphuke futhi sisakwazi ukwenza amashow. Into yakhona iyasilimaza kakhulu kakhulu kakhulu.
Umculo wetsholotsho Great Sounds uThamsanqa Sibanda uthi nxa kungaqhubeka kunje abantu bazafela ezindlini.
Kulecebo elihle lenziwe nguhulumende kodwa isikhalo sithi sona kungaze kudonse kakhulu ngoba abanye ziningi izinhlelo ebezidinge ukubana zenzeke kodwa njengoba kusibanje kulobe kuma kusibanje kuthi kuthi kati lizokudlalela eziko njengabantu bangaphandle kusuka kube nzima.
Kusenjalo uhulumende uthi ukuvulelwa kwamanye amabhizimusi ukuthi lawo aqale ukusebenza kuza kuya ngokwehla kwenani labantu ababanjwa ligciwane le-coronavirus. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selibuthanise amadola adlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,000 okuyimali ezaphathisa ekuvulweni kwesibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders ngenyanga edlulileyo lisungule uhlelo lokubuthelela imali yokuncedisa imizamo yokuvula isibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Okwamanje iqembu leli selibuthelele amadola edlula inkulungwane ezilitshumi lanye. Njalo isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi imali bazayipha kwinhlanganiso ye-IM for Bulawayo okuyiyo ethungamela inhlelo zokuvulwa kwesibhedlela se-Ekusileni.
Siyabonga kakhulu njengeHighlanders funa ukuthi maybe sithathe lona leli thuba lokuthi sibonge abantu abakwanisa ukuthi badonate imali yona leyo. Siyakwazi ukukhathisa into zinzima. Abantu kuzima to put food on their tables. Si sayenza ama logistics sikhangelela ukuthi maybe ngolwesithathu yikho lapha esingayenza khona i-handover imali yona leyo. Sathanda njalo ukuthi sithi kubona labo abanye abangakakhiphi abone ngani bengakwanisa ukuthi bakhiphe labo bancedise bengakhipha.
Isibhedlela seKusileni Medical Center sikhangelela ukuphathisa abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo nasezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye leMaswingo. Inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele liyala lokhu likhuphuka mihla yonke njengoba kathesi selihahabela kuzigidi ezine. Njalo lomkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili emhlabeni jikelele. Kule Zimbabwe kulabantu abangamachumi amathathu nani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo abane babo sebadlula emhlabeni. Imizamo yokuvula isibhedlela seKusileni iqale ngemva kokutholakala ukuba koBulawayo kula sibhedlela esilungile ukwelapha abangabe bebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Iningi lalabo abatholakala belegciwane le-corona koBulawayo bebekhuthazwa ukuba behlale ezindlini okuthiwa yi-self-isolation ngesikhiwa. Ikanti labo abatholakale ukuba kabayilandeli leyo nkuthazo bebevalelwa e-Thornbrugh Infectious Hospital. Kusukela namhla ngomvulo abantu bakule Zimbabwe kuthiwa basavunyelwa ukuphuma phandle bengagqokanga amaqhina ukuvala amakhala nomlomo. Njalo lokhu kuza ngemva kokuba kuzethiswe uhlelo lokuba abantu behlale emakhaya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Communities help the Spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the Spirit to win this one.
Ngakaluqebe uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Belokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown. Abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-mask nxa bephuma ezindlini. Elemelika namhla lithi linikezele eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola $3 million inhlelo zokulisana legcikwane le-coronavirus elizweni. I-World Health Organization iveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni awukubavikela emkhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Yali
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.